So we seek a descender of VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 10 kuzibandlela 2021 ngokhipsdube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Ama-lockdown restrictions lawo sewathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu.
Uhulumende uthi abantu abaningi kabalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
You must adhere to all the recommended preventative measures.
UMnumzana Job Sikala oyibandla le-MTC Alliance obotshwe izolo lokhu evalelwe enkambeni yamapolisa.
Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma-inthanethi esithi ipolisa latshaya umntwana lo nina umntwana wasesifa.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko, lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abalitshumi lanhlanu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwase kuzaphose 1,839 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwethusa abantu abaningi abathi uhulumende kumele asebenzise indlela ezijiyeneyo zokulimukisa uzulu ngokumemetheka komkhuhlane lo ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose 20,499 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Phakathi kwenani leli abedlula 12,349 sebaphepha kumkhuhlane lo, abafika phose 539 sebabhubha. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi asebetholakala bele-COVID-19 lilandelwa isabelo seManicaland ledolobho lakoBulawayo. Uhulumende ukhala ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguZulu ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lwezempilakahle olubona ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as
kumele lizilandele zonke lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane okubalisa ukugqoka imask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Lokho kumele kulandelwe sivile. Leyo indlela kuphela engasiza kwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eliyingozi kangaka. Ngiyalicela bakithi, hlalani emakhaya ngalesi sikhathi se-lockdown ngaphandle kokuba kukhona akathekile okumele liyekwenza okubalisa ukuyadinga ukudla, ukuya esibhedlela lokunye
medical facility for treatment.
Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bathi kunengi okumele uhulumende akwethule ukwenzela ukusabalalisa imibiko yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uyakhala unkosikazi Sukoluhle Ndlovu okunhlanganiso yababalisi eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngokwenziwa nguhulumende.
Ama-lockdown restrictions lawo sewathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu, because abantu abaningi lapha eZimbabwe baphila ngokuthengisa, ngokuphuma phandle potapote bedinga imali lokudla ngendlela ezinjani ezithiyeneyo. Asilo inani elabantu abaningi abasebenzayo lapha bathola iholo labo ekupheleni kwenyanga. Abantu abaningi bayazisebenza bedinga imali. Manje lokhu kuzayenza ukuthi kube nzima ebantwini ekuphileni nxa sebevalele lapha bathola khona ukudla kwabo kwansuku zonke.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Thembelihle Ncube.
Abantu ngabaphiwanga isithuba eleneleyo lokuthi balungiselele, especially labo abazisebenzayo abatholanga ithuba lokuthi bathenge izinto eziyizo ezifunekayo ezimolini ezisetshenziswa ngamalanga ngamalanga.
UMnumzana Victor Dube isakhamuzi eHarare uthi abantu bayazulazula endaweni ezishiyeneyo bedinga ukudla lokunye okwenza ukuthi bengazinanzi iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
abantu ukwenza kwabo akutshintshanga ngoba indlala ikhona. Bagqoka nje ama mask yona laba khuluma ngawo. Kodwa bagqoka nxa bebona impolisa kumbeni besalisa ukungena kwezinye indawo. Kodwa ukutshintsha ngokwabo ukuthi betshintshe ukuthi bebone ukuthi umkhuhlane lo uyabulala abakubone. Bakhangele bona ukuthi hayi siyalamba singalala endlini njani thina silambile. Ingozi abayibone. Babone ngathi ingozi yendlala inkulu kwedlula iCovid.
UDube uyayisola kakhulu indlela uhulumende afundisa ngayo abantu ngomkhuhlane weCovid-19 omemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Bafana la umuntu lwana uthi nxa ungaqhathi umuntu uthi akundlisele imota ndoda yena ebuye lesanto engelazi ngithi okunye ongamasipanele engelalutho ephongubuya. Uhlube kwasengavula imota yakho yokuganda kuphela. Yikho abakwenzayo okwabo abasebenzisi singathi yiplanning baphongwenza nje uyabona ukuthi even singawukhangela ukuthi bakuqala njani ukukhuluma umuntu wonke elibe elibele kungakhanya ukuthi iqale nini kwangazwakali ukuthi uza kuyemsebenzini uza ngubani kungakhanyi lutho. Kuba nzima sibili ukuthi bona sithi ngabantu abangathi singabathemba ukuthi behlise umkhuhlane.
Uhulumende ngeviki ephelileyo uthe abantu kumele bazivalele ezindlini ngoba usumemetheka kakhulu umkhuhlane weCovid-19 elizweni emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisificamo nomunye 89 million asebehlolwe batholakala belegciwane leCovid-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezimbili 1.9 million. Isibhedlela lesi sithi kwelemelika kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 22 million asebetholakale belomkhuhlane lo kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 373,000. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umnumzana Jobu Sikala, umsekelo womgcini sikhala webandla leMTC Alliance obotshwe izolo lokhu bevalelwe enkambeni yamapolisa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekelo wesikhulumeli sebandlaleli uthi uSikala ubotshelwe ukuthi wethule umbiko okuthiwa ongamanga enkundleni zokuxhumana othi ipolisa labulala umntwana owayebelethwe ngunina. USikala ubotshwe ephandle komthethondaba lapho abemele umnumzana Hopewell Chinono. Intsebenzi izindaba ethiswa icala elifanayo. Ake sizwe uMava ekhuluma ngodaba lolu.
Job Sikala bambophile izolo engulawyer emelu Hopewell Chinono.
Okwamanje ungaphi uJob Sikala?
Zamelela uthethoniswe kusasa. Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma internet esithi ipolisa lachaya umntwana lo nina umntwana wasesifa. Yikho bathi bababambela amanga. Kanti amacala anje alahlwa yi-High Court ngo-2014 kwathiwa abantu bavunyelwe ukukhuluma kuhle benganqatshelwa ngoba ngama-freedom of expression. Siyamangala isikhathi esiningi iHerald lama-ZBC abakhonru bahlala beqamba amanga kanti abazake babotshwe. Into le ibuhlungu uJob Sikala bayamhlukuluza bamhlukuluza ngoba umela urepresenta abantu e-court njalo ungu-vice chairman we-party yethu MDC Alliance. Baxoxana lo Sikala nje ngenxa yokuthi bafuna ukwethusela abantu. Ungafika emzini ungatshaya ubaba abantwana bonke baza kuyisaba. Yikho into abayenzayo. Kodwa lokhu akusoze kusinqabele ukukhula. Abantu abaningi sebezwisisile ukuthi ibandla lizonda izano i-MTC Alliance. Ngalokho ibandla lethu likhula nsuku zonke. Kungenani sizabe lokhu sikhankasa silandela imisho efakwa i-constitution yeZimbabwe.
Umnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe leMelika akumelanga ligilele amanye amazwe imikhuba ulandela ukuhlaselwa kwesakhiwo seCapitol Hill ngabalandeli bakamongameli Donald Trump abefuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes ngamalunga edale leSenate lawe-House of Representatives ngolwesithathu ngeviki ephelileyo. Umoya wethule umbiko namhla oveza ukuba ilizwe leZimbabwe limangaliswa ngokwenzakale eMelika
okuthiwa yilo ilombuso obalulekileyo. Umoya uthi ulandela okwenziwe ngabasekeli bakaTrump kumele elemelika lihlolisise konke likwenzayo emhlabeni wonke jikelele, njalo lingethuleli amanye amazwe iziqondiso zokubusa. Elemelika labambisana labanye amazwe lafakela inkokheli yebandla lezanu-PF izijeziso zenoto ngesithi bephula amalungelo kaZulu njalo kabaqhubi ukhetho ngemfanelo. Abalandeli bebandla lezanu-PF bakusekela okwethulwe ngumoyo besithi elemelika selingcoliswe ngokwenzakale eCapitol Hill. Umnumzana Malaki Nkomo ngomunye wabachothoza okwenzakale endaweni leyo.
Okwenzakala eAmerica kuyinto esingathi thina kwele Africa lo mhlaba wonke jikelele yinto enhle kakhulu esenza ukuthi abantu bananzele ukuthi America ekade izenza yona ukuthi ilombono ongcono ngezombusazwe ilamanga. Singakhayela uDonald Trump udliwe namhlanje nguye osesima osechotshozela ukuthi abantu bavukele ukhulumende okhethwe ekusemthethweni. Ayisiyo nto eqondileyo. Singananzelela bakuzamile eZimbabwe ukuthi iZanu-PF ithe siwinile ukhetho kwathiwa abantu bangavumi ukuthi iZanu-PF iwinile. iZanu-PF yawina ngaleyo ndlela. Umuntu uma sethe wawina wathi usewinile kayekele abuswe lelo la ibandla eliyabe linqobile alekele libumbe uhulumende. Lokho kwenzakala iAmerica kwabase Africa thina siyakubongela kakhulu ngoba inkokheli zethu ezingade zichothoza kakhulu uzokuthiwa zikwazi ukuqhuba ukhetho. Namhlanje kuyini uma uDonald Trump yena esesala ukuthi omunye owinileyo athathe ubukhosi? Konke okwenzakaleyo kudutshulwa abantu kubulawa amawindi konke endaweni enjalo ehlonipha kanjani leyana kuba lusizi kakhulu kwabe America kade bezenza bona ayisingathi bazingqwele kwezombusazwe. Namhlanje sokukahle ukuthi bakwazi ukuthi ukubusa lokhu kufuna abantu balandele umthetho. iZimbabwe yalandela umthetho, iAfrika yalandela umthetho, singabotshelwa iAmerika okokwenza.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi uTrump usengcolise ilizwe leli.
Umthetho awungeke uze ukuvumele kona lokhu ukuthi azame ukutsha ikhulu. Udliwe nge-election and udliwe fair and square and sibonile one of our states that do a contest iGeorgia ubethembele ukuthi mhlawumbe i-runoff le izomvindicate ukuthi kuthiwe hhayi at least maybe kwaba lobuthile obenzakalayo mhlaka November 30 election. Kodwa sibonile edliwa futhi njalo ama-Republicans by almost the same margin futhi ayadliwa ngayo Trump. Sizwile futhi efonele emalangeni adlulileyo efonele u-Attorney General weGeorgia emtshela ukuthi eyindoda awundingela amavoti lapha angafika nje 11,000 something ukuthi ngibhithe uBiden. Konke lokhu akukho emthethweni. UTrump umthetho wakho sephula imithetho eminingi kakhulu. At this point vele ngabe nje ngumuntu osekumele afakwe ejele. Inkinga yona leyo ukuthi ulokhe ngu-president therefore ulokhe lama-powers. And yikho kwenza ukuthi bangakwazi ukuthatha i-action on him. I bet you mhlaka 20 nje mayefika 21 sizobona amalosus amaningi ukuthi Trump umele ayejele and mhlawumbe yikho azama ukuvikela khona lokho. Kodwa seku-too late, angiboni ukuthi uzokhona ngoba angiboni ukuthi uzostopha kanjani ukuthi uBiden abe ngu-president. And lapha nje usephomba ukungcolisa ilizwe le-America i-assault ku-democracy le esiyibona isenzakala la. Sisenze i-America ibe yinhlekisa umhlaba wonke jikelele.
Kunabantu abaningi abakulandelayo okwenzakala eMelika. Abanye basidumezele imilayezo yabo kuWhatsApp.
Ya, into eyenziwe ngubaba uDonald Trump ikhipha iMelika isithunzi emhlabeni wonke jikelele ngoba iMelika ibisaziwa njengelizwe elihlonipha amalungelo abantu. iMelika isizikhuphe isithunzi lakuzana uPF njengobana usizwa khathesi uMnangagwa esithi iMelika ayisilo lizwe elamalungelo ukuthi lingapha elinye ilizwe ama-sanction ngoba lalo lilodlakela. So kusisho ukuthi ubaba uTrump into ayenze eMelika, uTrump uyafanana labantu bezanu kahlukananga lama-Africans ahlukumeza uZulu because amaphathi wonke lawa owezwa usithi ahamba empini kuhlanganisela oZanu-PF labo lokuze nawe South Africa la ngamaphathi avele ehleze robhu khetho esonke isikhathi. So into enziwe ngubaba uTrump iyasihlukumeza njalo iyayangisa. So sicela ukuthi ubaba uTrump ehle sihlalweni ngoba wadliwa vele nguBiden futhi thina sakubona maqala kuyisiwa kukhetho ukuthi ubaba uTrump uzadliwa. Njengoba sasibonile ukuthi uMnangagwa uzadliwa nguChamisa lanxa uMnangagwa walela kodwa wadliwa nguChamisa. So uTrump ayehlala phansi ahlukane nelizwe leMelika. Mina ngingumaseko eGadadi intaba zintuna.
Hayi ngiyakuzwa umsakazi indaba yenziwa ngabalandeli bakaTrump leli. Hayi uTrump ngokwakho wrong. Yabona ke lo mwengameli uzangena mbona usazobafaka edale usazobabophisa. Ngoba kathesi phela sokulabantu abafileyo le mpahla yamoshakala lapha lalaphana so mbona athi kurongo khonokuya. Idemokhrasi kayikho kanjalo kumele admit avume ukuthi hayi ngqotshiwe. Ayikho nalokhu yena afuna ukukwenza. Lokho afuna ukwenza isikho ayisikho totally ngisho la kancane. Barongo abalandeli bakaTrump lapha. Ngoba soyumotha impahla bemotha lo into eziningi ezijiyeneyo.
Ya into le yenziwe ngabalandeli bakaTrump itshengisa sobala ukuthi lokho abawukhulumayo kakulabo ufakazi. Ikufuna nje ukuphambanisa ukhetho lwaqhutshwa kuhle ngoba ngade vele ubufakazi ngabathethe lelo thuba ukuletha lowo ufakazi kulelo dala ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ukuqilwa kwabo kwabangani. Kodwa ke njengoba benze udlakela ukuthi vele kabala qiniso ngalokho abawukhulumayo. Ngabe kusenziwa umhlazane ezahlala esihlalweni uBiden babotshwe laba bantu bathonisise ngesenzo sabo leso.
Laba ngabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp. Okwamanje ibandla lama-Democrats selizama ukususa uTrump esikhundleni ngokusebenzisa imithetho yeCongress ebizwa ngokuthi yi-impeachment. Kukhangelelwe ukuthi ibandla leli lizaphanyeka udaba lolu kusasa edale le-House of Representatives. Amalunga edale le-Senate akukhefu okwamanje kuze kuyefika isikhathi kugcotshwa uMnumzana Joseph Biden ukuba ngumongameli. Kukhanya ngani idale leli kalisoze lihlafuna udaba lolu loba nje kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele uTrump ajeziswe ngalokhu akwenzileyo. Kula malunga edale le-cabinet lawo ahlolisisa imizamo yokususa uTrump esikhundleni. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leGermany lithi selidinge abanye abezomvikela ukumele bagcine isakhiwo sedale lepalamende kulandela ukwenzakale kule Melika ukulabalandeli bakamongameli Donald Trump abangene ngenkani eCongress befuna ukuphazamisa ezokhetho. So kwisikhathi sezamasiko namhla sikhula ngale ke eDaluka eLubane lapho sixoxa khona lo mnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sakuleyo ndawo. Siyakwamukela kuhlelo baba, kunjani khona ngapha?
Siyaphila Mthembo omuhle, kunjani khona ngapha eMelika? Hayi ngapha sisaqandiswa lezulu, sibonga izulu uNkulunkulu osinika lona.
Ye akutsheleke baba Ngwenya ukuthi kambe ngasikhangeleza amasiko khona ngapho. Singathi ke ukukhuliswa kwabantwana abangamajaha lokho kusayenziwa yini njengakudala?
Umbuzo wakho muhle, ngiyawuthanda Dube. Ukukhula kwamajaha akusafani lokwayizolo kumbe okwathina esiphakathi. Okathesi hayi akusafana nesibilinyala kungakufanani.
Awakathesi amajaha singathi akhuliswa njani ukwenzela ukuthi phela abone ukuthi impilo kumele bayenze njani ngokuya kwesikhathi?
Kakuhle sibili, ekukhuleni kwamajaha kulezi nsuku ngikho ngisho ukuthi kakusafanani. Okathesi hayi abantwana bayakhula kuphela ibefunde abaningi ngokuswelakala kwezandla ngemini engalinganiyo. Kuvamile ukuthi sibabone bethathwa ngabantu bekhula kwezindawo besilisa izinkomo. Kujwayeleke abanye befunde khona ukukutsiketsa, akuseyikho kwayizolo. Sebethatha amasiko athiyeneyo okungayisikho ukuthi bangamajaha ayeliwazi yona lana esindulo kumbe aphakathi anjengathi. Sokulo mehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini abantu abakwenzayo khonapho njengezakhamizi ukuze bekhulise abantwana abangabafana kumbe sebezikhulela nje songumhlambi kazelo sibi?
Njengezakhamuzi kakhulu izinto ezikhona eziqondana lakho kusiyafisa ukuthi ngabe ziyatholakala. Zingatholakala yebo asali 0221 amajaha amancinyane kodwa kulezo mbuthano enjalo kabahambi abajaha khona. So ngeke sitho ukuthi kule hlelo ezinjengazo nezo eziqonda amajaha izakamuzi kakhulu.
Hayi ke kangwenya valelisa uZulu.
Ngiyalithanda lonke ihlobo zami, ngiyabonga ukuba khona ehlelweni ngomnyaka omutsha. Ngini lonke ngilithanda, ngiyangiyekeli kukhumbula ihlobo zami emalaba khona ngalombaziwa kakhulu ogqohole ongwenya khonapho edaluke ngikhona, idaluka yonke nje kuqela labo babosa iRich oThuma bakhona laphana abathanda umsakazo. Ngiyalibonga bakithi umnyaka omutsha, liphephe kulolu bhubhane lukhona le-COVID-19 bakithi. Lihlale lifake amamaski, lingesabi, lingahambihambi, lihlale emakhaya. Siyabonga, inkosi ligcine, lilime, liphephe, nanti izulu lingozi liyana lile sivunguvungu bakithi, livikele labantwana bengadlalela emanzini. Ngiyabonga.
Namhla besilo mnumzana Qhelisa Ngwenya ohlala khona ngale daluka esabelweni seMathewu North. Asikhangeleni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Usiphatheleni namhla uNtukameni Gomo kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtukameni Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyibingelelani ngezihlobo ezithandekileyo. Ekuqaliseni komnyaka ka-2021 sungene sithwele okuningi, kanti besilenkangelelo eziningi ezijiyeneyo. Kodwa oseqinisweni ukuthi abaningi bethu singene sisindwa ukade kusisinda oka-2020. Ngakho-ke imweyo liyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo lesizenzayo lesilazo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17, James chapter 4 verses 13-17. Sithola kule sihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso. Verse 18, minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kulowaya muzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze? Anikwazi okwangomso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibe isinyamalala. Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho. Kepha manje ngiyazibonga ngokuzigabisa kwenu konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Verse 17, ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilo ubana umnyaka uyaqalisa, yilo nalo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe. Njengomntwana ube ugrade 1 inyaka enye, kulo nyaka ukhanyahla ugrade 2, ugrade 6 uya ugrade 7, form 2 uya kuform 3, form 3 uya kuform 4. Ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili. Lapha-ke uyatsho uJakobe engabona wayebakhangela abantu ngaleso sikhathi, wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lo lalo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka. Lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu, sizakuya kulela idolobho siqala khona ibhizinisi. Ngobana sesizulu ubana uliyandawo ibhizinis liyahamba. Uthi nxa ule business ube usuthola okuqalela ibhizinis okuyikuthi uthole inzuzo. Kodwa umbuzo ubuze sithi kambe khona engathi kwakusasa kusayo ngawukwazi ukuthi kulani? Katsho ukuthi abantu bangaze benza izinqumo ngesikhathi esizayo. Uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo lingazenza izinqumo zenu, zenze nini kazi zimbi lezo eziletha ubuhle. Kodwa ngingathi engathi lingakhuluma ngento yomnyaka eyakusasa lingayazi, njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu ebakhona okwesikhatshana inyamalale. Uthi Hey, uJakobe, nabe lithi liceba konke lokho elikwenzayo. Lithi lina uma inkosi ithanda, siphila, siyakwenza lokho nalokho. Nanti gama elikhulu, uthi aluba abantu bayahlala phansi, bathi besenza konke lokho abakwenzayo, bafake igama likaNkulunkulu phakathi. Xa ungafakanga igama likaNkulunkulu, konke okucebayo kungaba yize, neze. Njoba nje uyabe uzenzela wena wedwa azathi athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuyakuba yize neze njalo kubi. Kasikhulekeni baba Thixo ingcwele, sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyaka uqalisa, kwenzela ukubana lezi nqumo zethu ziphumelele. Amen.
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingani tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silo Webster Muchena wenkampani ethumeza. Abethumeza bona bayingxenye yalabo abalemvumo yokusebenza phansi kuhlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown bangama essential workers. Webster, ngiyakwamukela kuhlelo enengi labantu livalelwe ezindlini. Kodwa nina abenkampani yethu beza lilokhu lisebenza. Kungani livunyelwe ukusebenza phansi kwalolu hlelo?
Ngiyabonga ngombuzo lo elimbuze wona. Engingalitshela khona ukuthi uhulumende nguye owahlala phansi, nguye owazikhethelayo ukuthi under level 4 lockdown kukhona amabhizinisi azabe esebenza, kukhona amabhizinisi azabe evaliwe. Uhulumende wathi yena i-logistics is an essential service, iqakathekile. Njalo thina abethumeza, that is our area of speciality, yikho vele esikwenzayo thina njengabasha. Sizimisele ukuthi sisebenze sincede izihlobo zethu esendlini ezingenelisiyo ukuthi zingene edolobheni zenze njani, zithenge ama-groceries. Bayasithinta ecingweni thina, senze njani, sibaphathele lokho kudla abakufunayo. Bayasitshela nje abakufunayo, sibathengele, sibaphathele ezindlini, bona sebesibhadala imali ye-delivery kuphela. Kodwa thina sinawethu ama-grocery hampers, it includes i-delivery. Ukuthi besithinte nje, thina sesinjani, sesihamba lapha bekhona ezindlini zayo, sesibaqhubela ama-groceries wabo. Silama-groceries, silama-veggies, lento eziningi-ningi, le mithi siyadeliver konke.
Njengoba eningi labantu sebevalelwe ezindlini, lokhu kuyalisiza na nxa sikhangela indlela elidinga ngayo ama-clients amanje?
Yeye, lokhu kuyasisiza sibili ukuthi sithole ama-customer lama-client amasha. Ngoba abantu nxa bevalelwe ezindlini abavunyelwa ukuya emadolobheni lasezitolo ukuyathenga ukudla ababekufuna. Lokhu kwenza abantu begcine bebuzisisa ngokuthi benze njani. So ulwazi lonalo bayabe ngelalo lokuthi kulethumeza kukhona omunye mhlawumbe esiyake sike sasebenza naye, uzathi yena hayi akuhluphi, lokhu wena okufunayo thinta abethumeza bayakwenza. Labayana bayangena edolobheni bekuthengele into yabo zifuna bedilive endlini yakho.
Hayi, Webster, siyabonga isikhathi yiso esesidliwe ngumankoyi. Gqiba ingxoxo yethu.
Abayafuna ukuthi bebe lolwazi ngathi bengasithinta kuFacebook, kuWhatsApp, kuInstagram, kuTwitter. Sikhona lathi sibili. Inamba ngu 0773265854. Ngiyabonga bakithi ngokungipha leli thuba. Ama-social media pages ethu, uFacebook laphana njengeThumeza, uTwitter njengeThumeza, Instagram njengeThumeza. Ngibonge kakhulu.
Hayi, zulukandaba lisanda ukuzwa uWebster Muchena owenkampani yeThumeza. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho nxa ungumuntu ongisakhulayo. Ngiyakunxusa kuhlelo, awusitshela ukuthi liphila njani phansi kwalonhlelo uhlelo lwe COVID-19 lockdown level 4. Tumeza i voice note ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Liphela njani phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown level 4? Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili. Olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele besilazo. Bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje. Olivalisayo ngokuthi